Ute engena embusweni nyakenye umongameli Mnangagwa wenze ukuvuselela ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe kwaba ludaba olusemqoka kakhulu kuhulumende wakhe. Ugijime waya emazweni achiyeneyo ekugcizelela lokhu njalo etshela amazwe omhlaba ukuthi umbuso wakhe uchiyene lokamnumzana Robert Mugabe ngoba yena engumuntu ohlonipha amalungelo oluntu njalo esithi amasango eZimbabwe asevulekile. Kodwa ngemva kokubulawa kwabantu libutho lamapolisa ngozibandlela, amazwe e-European Union aqelise izijeziso azethesa amalunga e-ZANU-PF ngoba esithi kusakunengi okumele kwenziwe ngohulumende kaMnangagwa ukuze adlelane kuhle laye. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthethe inyathelo elifanayo izolo ngokuqhelisa izijeziso ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF yiMelika esithi ukhetho leZimbabwe kaluqhutshwanga ngendlela esuthisayo. Wengeze wathi uhulumende kaMnangagwa uloke engakalethi inguquko edingakalayo ephathelane lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu okungenza iMelika idlelane kuhle leZimbabwe. Umbuzo omkhulu ngothi kambe lokhu kuchiya ngapi imizamo kaMnangagwa yokuvuselela ubudlelwano lamazwe omhlaba. Nansi isiphathamandla se-MDC uDokotela Nkululeko Spanda oyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa.
Ibiza kwaMnangagwa isuke yehluleka ngokushesha kakhulu embana kokubana etshengise ukuthi yena uzimisele ukubulala abantu nxa bengenzi akuthandayo kumbe bemphikisa. Bona yami ngeke sikhulume ngezenzo ze-America kumbe izenzo ze-European Union usegcekeni ukuthi izenzo zakhe uMnangagwa lohulumende wakhe yizo ezisuke zakhetha ukuthi kufanele kwenziwe njani.
Lanxa uSpanda esithi uhulumende kaMnangagwa uzokhele amalahle ekhanda ngokuqhubeka esephula amalungelo, ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi amazwe angentshonalanga aphatha uMnangagwa ngesandla esilukhuni lanxa esekubeke kwacaca ukuthi uzimisele ukuletha inguquko kundaba zokubusa kuhle lokuhlonipha intando kaZulu.
Ubaba uMnangagwa ekungeneni kwakathesi ngakabe lesikhathi eside, ngakho ke awusoze ukhangelela ukuthi nainto zonke zihle zivuke sezilungile. Yinto emele ilunge mbijana mbijana kuhamba, kodwa into eqakathekileyo siyakunanzelela ubana ubaba uMnangagwa ulayo into thi will power ngesikhiwa yokuthi into lezi zingazilungiswa. So into ekhona yokuthi ngabe abantu bayamnika ithuba lokuthi into lezo zinjani zilungiswe, ngoba yikho akufunayo konokwana ngakwalanga asiyalanga amaphutha akhona, kodwa phela yinto engaso zibuye overnight, yinto ezabe ilungiswa mbijanambijana lathi sesifike lapho kumele sifike khona. Kodwa ubaba uTrump ukuthi na abe sifaka izijeziswe ngendaba naleyo, mina ngibona nganta yikho lokho esho ukuthi ngesikhiwa is a hypocrite epheleleyo. Sibi
ingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi lanxa abeMelika labe-EU sebeqhelise izijeziso zabo, uhulumende weZimbabwe kumele aqhubeke ekhulumisana lamazwe la.
Imizamo kahulumende weZimbabwe ukukhulumisana lamazwe anjengeMelika kumele baliqinise kakhulu, ngoba akula ngenye indlela ngeke bathi ngoba phela nanku sekufakwe izijeziso zenotho kumbe zikhulisiwa kula nto esingayenzi. Ikhona into engenziwa yokuxoxisana labo uguquke futhi ngendlela abakhangelele ukuthi kuguquke ngayo.
Uncube wengeze wathi kuyadingeka njalo ukuthi uMnangagwa lohulumende wakhe bachiyane lokuhlukuluza abantu.
Sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso, sibona kubulawa abantu, sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo, sibona amapholisa lokhu eziphatha ngaleya ndlela eziphatha ngakhona ngaphansi kukaMgabe. Ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube le nguquko.
Kambe uzaguquka na ngokuya kwesikhathi uhulumende weZANU-PF awahloniphe amalungelo ngendlela esuthisa eleMelika lamanye amazwe aphetsheya afike kuzinga lokwesula izijeziso? Njengokutsho kwabadala sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC. Ngingu Ntungameli Nkomo.